Ye, iqiniso ukuthi sibonile kulamalanga okuqansa kwe-COVID kusiya phezulu. Okuqakathekileyo ukuthi sikwamukele ukuthi leli gciwane kuzamele siphile lalo njengawo wonke amanye amagciwane esiphila lalo. Ayisilo igciwane lizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo ukuthi sizivikele kodwa impilo ingami. Kumele siqhubeke sisenza lokho okufanele sikwenze, ukhetho lube kukhona, kuvotwe, imihlangano yenziwe, ibhola lidlalwe, abantu bayezintweni zonke lezi abafanele bazenze. Okukhulu ukuthi ngabe siya kulezo ndawo bathatha amanyathelo okuzivikela, kodwa ngeke size simise impilo ime izicini ngasasebenzi kungasasetshenzwa, ngoba alidluli leli gciwane, lisesekhona okwesikhathi eside lathi. Ngakho ke uqansa lizabe liqansa litshintsha njalo imikhakha, kuvele elinye eliphangisa ukumemetheka kulelinye. Kuzamele sihlale sihlomile sizivikela ngokufanayo.
Bakhona abathi uhulumende uyaphuza kuphenyo lwakhe lokudingisisa ukuthi usukhona yini lomkhakha eZimbabwe kumbe awukafiki, ngoba sokuleviki utholakele lomkhakha kwele South Africa la kwele Botswana, kodwa eZimbabwe lokhe lisemnyameni. Ungathini ngalokho?
Liqiniso uyaphuza kakhulu uhulumende ukuthi aveze ukuthi isukhona yini lo mkhakha wegciwane kumbe kawukabi khona. Kodwa ke vele abantu bayacabangela ukuthi kungenzeka leli gciwane selikhona phakathi, lo mkhakha usukhona phakathi elizweni. Kuba yikuhlakanipha ke ukuthatha ukuthi vele usukhona, ukuze uthathe amanyathela aqinileyo ukuthi uzivikele. Bekufanele ukuthi ngabe ngalesi sikhathi kudala beshilo ukuthi hayi sesikutholile lokho, kodwa angithi vele siphila ngaphansi kwezanu-PF. Iyafihla izinto ezinje, khona kuqakathekile ukuthi abantu baziswe ukuze bazivikele, bavikele lelizwe ngendlela efaneleyo. Kodwa ke ngabe vinjelwa ulwazi lufihlwa, kuyathi kukhulunywa ukuthi igciwane selikhona kumbe umkhakha lo wegcina ugciwane usukhona, selimemetheke kakhulu, selibulala abantu abaningi. Ngakho ke kuyadingakala ukuthi leyo information, lolo lwazi, lowo mbiko ufinyelele ebantwini kusesemanje, kungakamemetheki kwedlula lokho esikho khona namhlanje.
Sibona ukuthi umongameli Mnangagwa wethule iziqondiso ezilaya wonke umuntu ongena elizweni ukuthi ahlolwe lumkhuhlane aphinde ayehlala kuma quarantine centers, kungelani lokuthi ulalo igciwane kumbe kalalo, okuyinto esolwa ngabanengi. Ulubona njani wena lolo daba?
Iziqondiso kumele zamukele ukuthi igciwane le-corona selikhona, lizahlala likhona okwesikhathi eside, alisoze livuke lihambile. Ngakho ke iziqondiso eziyabulala umkhonomi kazisebenzi, ezizadiliza imisebenzi yabantu kazisebenzi iziqondiso ezinjalo. Iziqondiso ezizavimba amalungelo abantu okubalela lokuvotwa lokwenza nje zonke izinto ngendlela efaneleyo kazisoze zisebenze. Kumele iziqondiso zithi nxa zibekwa zikhangele isimo sabantu, zikhangele njalo amalungelo abantu abhalwe ku-constitution. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi iziqondiso zivumele ukuthi impilo iqhubeke. Kulwiswe igciwane kungalwiswa amalungelo abantu, kulwiswe igciwane kungavalwa ukhetho, kulwiswe igciwane kodwa imisebenzi lamabhizinisi aqhubeke esebenza, kulwiswe igciwane kodwa imihlangano iyekelwe iqhubeke ikhona, abantu bavikeleke ngendlela enjalo. Kodwa uhulumende weZimbabwe uyaphosela nje iziqondiso ezingasebenzi ngendlela evikela amalungelo abantu. Lokho kufanele ukuthi kulungiswe, ngokuba kakuncedi kwenza igciwane limemetheke, angoba abantu bagcina bengakulandelanga khona lokho kuyabe kukhulunywa nguhulumende.